Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Ibandla lezano PF lithi akulunganga okwethulwe ngomunye wabo othi ibutho kalisoze livume ukuthi umnumzana Nelson Chamisa abuse ilizwe leZimbabwe. Lokhu bebalutshwani abantu abahlola amagama abo kugwalo lokuvota olwe voters roll olusanda kulotshwa yiZimbabwe Electoral Commission. Abantu abathunyezelwa imali yilabo abahlala kwamanye amazwe bathi kabayitholi imali leyo ngamfanelo. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla sihlolisisa okusetshenziswa ebulenjini bokuzilibazisa ekukhankaseleni ukhetho oluzayo. Kulado kulamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngombukiso weZim Expo ozakwenziwa ngempelaviki eMelika. Thumelani imilayezelo yenu WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokuzilibazisa yeFacebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngapha 7 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930, 6040 laku 15460 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku-VOA Ndebele.